Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhale khukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi, kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo indlela. Abantu sebesebenzisa umakhale khukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga, efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethe ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhale khukhwini.
Amathanjizi akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transaction, kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba usecharge i-tax i-5% kumbe i-5% tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, sokumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana iphone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhalele ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu ukuthi ukuqilwa sekungani kwenzakala. Ingingazuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhale kukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikulichinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babe sithi i-network yabo i-down. Kodwa lichinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhale kukwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi into leyazi akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Lokhu senza kanti iyafosa ukuthi yenzani nikhona lokho kuphela nemali ifuna lingafuni. Suka ngoku imadlana khona kokhona abantu. Uyawufuna ukudlaka kumbutulo kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapha abantu abasebenzelayo abanye. Awungekho amkhulu ukuthi yenze i-mobile banking yakutransfera, umtransfera kuphi ngaphi. So i-economy yethu ngesimo yiyo khona. Bakithi ayikafiki lapha sengathi khona abantubekwamukele ukuthi yes i-mobile banking yikho kumele sikwenze. Ye kuyanceda sibili ngakuthi uyakwazi ukufuna ukuthenga nje kuphela awunandaba lokusebenzisa i-cash. But abantu iZimbabwe yi-cash economy leyo, hayi uyakwazi sike lokuningi informal. So umuntu amtshela ukuthi uzakuthenga nizakwenzela ku-mobile banking ukwenza kufakela kuyikho cash, abavumi abantu abaningi.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabo makhale khukhwini. Osokubone amankampani abalisa i-Econet, Net1 le-Telecel esiba lenzuzo enkulu